eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 14 kumbimbitho 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminister sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo.
Okukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhalala umsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona entatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukugcina ama-editors enelise ukukhava ukhetho lolu olubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelane lama-election.
Abe-SADC Parliamentary Forum baseZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Program ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhalala umsebenzi, kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyahluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminister sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo. Amadokotela lawa abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona izigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu amapatient engela trip. Lokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibizwa sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labodokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe lohlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelwashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama-outpatients.
Thina lapha esisebenzayo, hayi, siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama-emergencies. Lwaba abantu bonke bayabonwa esibhedlela, bayayenzwa ama-operation, izinto zihamba kahle. Abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba okuthiwa i-outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
nge ngabezwa lambe ngenza amahonga ngani bafuna kwenza umhlangano wabo bahlanganisa ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoina istrike asiwas asikaphiwa incwadi evele emanesi kodwa mina njengomsiba lukhulu wabo inhlala kahle yabantu ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba ku-strike ngoba lapha sidila impilo yabantu so ngabe ngingacela amanesi ukuthi hayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze wachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abuhlangothi lweSouth African Parliamentary Forum sebenqome inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethula kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele weSADC PF uDr. Isao Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uZulu ngokhetho, zincedisana labaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. Uchivia uthe njengesadakhi babona angani uhulumende weZimbabwe usenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa lokuqhushwa kokhetho lonyaka, kodwa abangakebi lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekileyo lokuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum Zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo enyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze lazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona intatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelane lama-election njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolo.
Uthe ukufunda kwalezintatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu njalo kuyindlela yokuqongusela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezinhlelo zilinyathelo elihle linguquko kwakumele ngabe yabakhona kudala, nankuphela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho-ke njengemisa bebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa kukhetho lolonyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizabuthola ukuthi iMisa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangela intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho zingakhethi, sisithi zife kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane njalo sikhangela ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kwinokutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenza ngayo, njalo abantu bona ababebeyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenza ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-afekta ukuvota kwethu.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalist Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli izindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphephandaba lemisakazo.
Siyakuthakazelela lokhu njengeyoja, singabasakhulayo imfundo enje so iyanceda isipesheli siya kuma-election. Asikusele ukuthi uhulumende evule ama-airwaves njalo enze iZBC isakaze okuhloniphekayo okufe not lokho esiwubonayo ukuthi ZANU-PF ekamnangagwa yiyebo lokhu iphuma amanye amabandla engaphumi nxa iphuma ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli ezindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelele lezokhetho ezigoqela iSADAG, ZEC, ZEST, MISA, VMCZ lentatheli ezindaba ezileminyaka zisebenza lomsebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli ezindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungelanhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela Election Resource Center, ERC, leZNF sezilesikhathi zifundisa intatheli izindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli izindaba zihlangene eGweru lapho ezifundiswe yi-ERC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Program umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende, abekomishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalolu khetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe-60 million efunwa yikomishini yakhe, uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa, esikhathini esedlule kusabuza uMgabe, uhulumende obesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi, uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayithenjiswa i-UNDP. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe, abanye vela e-America, isathi le-AU. Ngibona ngathi umumo khathesi sungathi sitshiyene kulalo owakwakuyike khona kulo mnumzana uRobert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zinganceda kakhulu ngoba ukhetho alusulwe ZANU-PF. Lukhetho labantu beZimbabwe nxa kulo ncedo elungazizakala bona ngathi bazavuma abakumnangako.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi i-BVR, i-system ye-BVR iyadula, imitshina yakhona ifuna amagesi, ifuna ama-material, ama-polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho ukuze luphumelele kakube ama-polling stations amaningi. Abantu abaye besebenza besebenzela iZEC labaye sebebaningi. So ngibona ngathi mina imali vele ayisuzenele kule ndlela eziningi abancintisayo, amalunga ancintisayo, amaphathi ancintisayo phela bekhuluma kuma radio kuma television station i outside broadcasting unit ihamba siyathatha imihlangano izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona kwenzela ukuthi konke konoko kwenzakale okusemthethweni ohambelana lesekelo sombuso.
Kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na. Kuyini obona eliphuma lakho leli qula lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle?
Ya okwakhathi esi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba bengaze bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabo-Zimbabwe Election Support Network onango lamalunga amaqembu aphikisanayo yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho wakuvalekile. Kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emaradiyweni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda. Kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavata fanele bayikhangelisise lawo ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi isihlupha ngokhetho kuqondane le mithetho yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Live talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Lolu daba belusemthethwandaba kodwa umthethwandaba lo kawethu langa isinqomo namuhla. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni eziningi zeMelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni. Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalitshumi lasikhombisa ngenyanga edlule. Umnumzana Khono Lembu owebandla lezombusazwe lamademocrats khonapha eMelika nguye onqobe ukukhetho lokumela isiqinti sePittsburgh esigabeni sePennsylvania khonapha lapho akade encintisana lo Rick Sarkon owebandla lama-Republicans izolo. Inhlanganiso yabesifazana i-Women's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye yekhulu kumalunga abazancintisa kukhetho lwalonyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhe ilizwe lathola uzibuse abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo. Kwezombusazwe kukhanya kusemqanisweni laloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni we-Women's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla azakwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso eye This Constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi abesifazana kumele basukume balilwele lelilungelo.
Iqiniso ukuthi iconstitution yesizwe iya provide for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo ilomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama beme ukuthi bathathe lezo sikhundla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties ngibona kuphela kungenzakala imaku ukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe nama-policies kumbe nama-leaders ama-political parties. Uma ukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angiboni ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties ibabophiselani njalo ngaliphi.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku. Masi labantu abangene ezikhundleni abangu-10 ngu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kalikaqalisi. Ake liqalise and make sure nje umama ethilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Bakithi silamabizo sonke.
Evumelana lo nkosazana Mkandla, unkosazana Theresia Nkonjeni Daka uthi akula kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kathi singibonile ukuthi yena khona ama-councillors ama-MPs angizange ngibone umama obuye wama la. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lo mama le, angizwa bomama sunduzanani labo baba. Omama njoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50. Nxa kusehlula i-50-50 kumboma bese sabani omama? Mama liyesabani? Lebe lisesabani makhosikazi? Lingesabi bakithi, lingesabi. Ngilitshele enye into khonapha engaziwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhile abanye bokobulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi labesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli we-MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli laloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphebhelekwe leBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu laba sokumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukutenjiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uxoxisane leziphepheli zeZimbabwe enkambeni yedukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngeziphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe kuqala. Umhlangano kaMpofu leziphepheli ubongokuzwa isikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele isiphepheli ukuthi siphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho, lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami bacela ukuthi bekhathe simuwe ekhaya sulungile, singcono kwangcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Abavumile abaningi bakhona, kodwa abanye kade bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuya ekhaya asoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapha. Abanye athi befisa ukuthi khona bazacela ukuthi bangancediswa ngokuhlaliswa, banikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungelokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule, sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sintheka asihlandanga ukukhuluma ngezombangazwe, sihlanda uzokhuluma ngabantu bakithi ukuthi njengoba the sisempilweni entsha lokuthi thiwa kuna new dispensation, sifuna ukuthi sisakhe ilizwe lethu ndawonye sisonke. Labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sithe ukuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Iningi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli waludlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla le-LPKS le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngibe lo mhlangano lo baba lo minister we-defense uhathi defense and justice, uminister uhathi lo minister Bashu we-immigration, mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengalamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekuthola izimali zabo. Abahlukuluzwa futhi nangabaqhathi babo. Konke sokukhulumela njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingazo kuya ngapha zibulawo, sathi hatshi akumelanga zekwezwe njalo.
ELeBotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union, yona engafuni ukuthi inkomo yezihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mathe uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kusigaba seNorthern Region Division 1. Kodwa uthi lokhu akutsho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Besivele sisebenzi, sisinamavika athile, besingamanga, njalo imithi enhle. Ngiqembu leHarare City Football Club ngikuthi abadlali esasilabo ku-PSL silabo ngendlela yokuthi babevile belani belamakhonjana. Ngilethemba ngingasho ukuthi ngiyadelela kuthathela izinto phezulu kasikhulu, sizancintisa sibe ukuthi sihlale isikole.
Iqembu leHarare City liphenduke kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ngemva kokuba iqembu leHawumayini lethule amajogwe lathi selitshiyana lo mdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-PSL ikubone kufanele ukuba imeme iqembu leHarare City lona eliphushe imidlalo yalo lisendaweni yeshumi lanhlanu engalaneni yemiklomelo nyakenye ukuba lithathe indawo yeHawumayini. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elo mkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala leqembu leCape United ngesonto enkundleni ye-National Sports esigodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City ligunyulwa kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison laye uke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kwele Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwaka zomuhle, sengilitshiya kuhlelo lweStudio 7 Live Talk. Asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.